chiti moswera zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba kolamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-14 Zibandlela 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala igqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Inhlanganiso yamatitshala e-ATUS ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhwe esezandleni zamapholisa njalo awakwetheswa icala.
Uhulumende angayelele ukusebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi adinga umprofita uPassion Jaba ngoba wabonakala egqoke ingwane yamapholisa yena engayisilo pholisa. Amapholisa ethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi bacwayisisa ngodaba lwendoda engaqanjwanga ngegama ebonakale emfanekisweni imi phansi wepholisa igqoke ingwane yamapholisa. Phansi komthetho welizwe kulicala ukuba umuntu ongasopholisa abonakale egqoke impahla yawo. Kuminyaka emilutshwana esanda kwedlula, amapholisa abopha abalingisi ababili abenhlanganiso ye-Bus Stop TV uGonyet loMaki ngoba babenze umdlalo lapho abagqoka khona impahla yamapholisa. UJava obonakale elengwane yamapholisa ungomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa njalo wazakala ngokuhamba ehaza imali ezidaladeni. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela udaba lokwengezelelwa iholo alukhe sezandleni zamapholisa njalo awakwetheswa icala. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kuzwekazi le-Afrika sezethule imbiko zixhasana lalinhlanganiso. Uhulumende uthi usaxoxisana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zalinhlanganiso kodwa usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Sintimkandla owake waba ngumphathisikolo njalo engcwethi kwezemfundo.
Usebenzisa isandla esilukhuni ebantwaneni bakhe nxa bekhalaza ngolutho oluthize. Uhulumende angavuki ngolaka, angavuki ngobunke okwenza ukuthi ababalisi bazibangene emgwaqweni babe sebeshaywa beboshwa kubangelwa yikuthi uhulumende kananhliziyo lalabo abasebenza ngaphansi kwakhe. Okungenziwa yikuthi uhulumende kakwazi ukuhlala phansi kuphikiswane kuze kuvunyelwane ulutho oluthize ngoba ababalisi labo balezizathu zabo eziqinileyo ezibenza ukuthi bathi iholo abalikholayo lilutshwane bafuna ukuholiswa ngemali yemelika langabe yinto lokhu abakhalaza ngakho. Uhulumende kayekele ukuba ngumtamo olukhuni kakwazi ukuthi abantu bayacabanga bayakhumbula bayabona. Akusale phansi ukukhulunyiswana indaba yeholo le ngobana ivele kuzamele bakhole iholo elingcono ukuze la inhlelo zakhe uhulumende lo ziphumelele.
Kodwa kuyikuthi kuyahlalwa phansi kukhulunyiswane, imali leyo ingatholakala yini?
Eqinisweni ngazake ngithulayo ngibekalayo kodwa nxa kuvunyelwana uzayidinga kanti yona la inika abantu ukuchaza kulezi insuku ezamabhonasi landani uyithethe ngapi? Angithi ulakho emxhakeni kahlale phansi kulungiselwa nokuvunyelwana. Engxaki zalinika ingxenye 50% RTGS. Kodwa ulumende imali uyithathaphi vele, ayithathi ngaphi? Akudingi bakalisi. Baba ngimende kada ngithi kumele ukhande amacebo lezindlela zokuzuza imali yokwenza imisebenzi yokuqondana lohulumende. Eminye yakhona ikuholisa izisebenzi kahulumende. Uhulumende umela idinge imali angavuki ngolaka. Abantwana nxa belambile egumeni abajijelwa ngamatshe ngubaba kumbe ngumama bayachaziselwa kuze kufike esigabeni sokunqade befuna ukutsheba ngenyama bagcine betsheba ngomfushwa kodwa bengabulawa yindlala. Engathi uJesu uthena umntwana nxa ekhala alimniki litshe nxa efuna isinkwa, nxa efuna inhlanzi awumniki inyoka. Uhulumende kakwazi khona lokhu uhlala akhulumisane lezisebenzayo. Uthi imali uyithatha ngabo labana abantu asumlandi wabo, kanti anti umlandi wokudinga imali ngowakho uhulumende. Kayidinge uzayithola. Ikhona kwezindawo basiyabona lokunye okwenzakalayo. Kavali izikhala zonke lezimpohlakazi.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezemfundo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabandla ezombusazwe achiyene ngembono kudaba lwamabhayi elections azakwenziwa mhla ka 26 ngombimbitho. Amanye esithi azangena kulolu khetho kodwa amanye athi kawasoze. Lawo athi kasoze azihluphe akoqela elemthwakazi Republic Party, i-NCA, kanye lelisanda kubunjwa ele Ideas Party for Democracy. Amabandla athi azaphatheka ukhetho lolu agoqela ele ZANU-PF lamacele omabili o-MDC. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esilethulele yona phakathi kwesikhulumeli semthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo lesikhulumeli sezabhu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani bekhethe ukungena kulolu khetho.
Sibona kule iphutha elikhulu ukuthi sikhalale ngoba lolu khetho luzayo nxa kuyukuthi thina inkokheli lamabandla ethu sitya asingeni, abantu labo bazokhalala bethi asikungeni ngoba siyazi and eqinisweni siyazi vele bayaqhila labantu. Kodwa singakhalala thina sizatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho.
Baba Moyo, njenge mthwakazi lifuna ilizwe liqunywe, omunye ngabuza ukuthi liza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho?
Ungakhangela ekuqunyweni kwamazwe kurekhodi eshiyeshiyeneyo emazweni eshiyeneyo. Kuyaba lento esifana labo referendum esifana nalokho ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efana layo naleyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libunjwe libe yilizwe. Into zonke ziqalela khona la kuma irregularities ona la akhona. Uma sikuvuma ke manje ukuthi sivume ukudonswa ngendlebe ukuthi sizolegitimize iZANU-PF, sisazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho obikwenza kusukela yaba khona ukuthi isebenzise ama-opposition party ukuthi ayilegitimize injene ngetiketi nesisiba khona yebusayo. Thina njenge-MRP kumele abantu bekuzwisisa khethu ukuthi sizenze izinto zethu ngendlela eshiyeneyo and sazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi iZANU-PF ilohlobo lwayo lokwenza izinto ama-opposition parties amaningi alokhu engakubona ukuthi iZANU-PF yenzayo. Thina njenge-MRP sizakuma laphana esidlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa. Njalo into leyo ukuthi sale manje indaba yama-election izasisiza noma sesifuna i-referendum kusasa izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirothe ngoba vele uma sekuzafika indaba yokuthi sifuna ukuthi kuqunyuliswe kusobala ukuthi iZANU-PF izabuya lamanye ama-irregularities azasebenzisenzela ukuthi kungayenzakali khona lokhu.
Pho selokugcina Baba Ndlovu usigqibele uhlelo.
Angilalo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe. Mina
ngishisela abafowethu abe mthokazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo. Kodwa ke bengithi mhlawumbe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho, labo abangene khona kukhetho, ukhetho lonke lwenziwe abantu bakithi abayibona imthwakazi ebalwelayo, labo baphathekile kulolo khetho, bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba yinto emqoka kubo. Kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini. Abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified, kodwa ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani. Yebo ke siyazi ukuthi usidila ngizaphinda njalo ngithi lezikhiwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba kupower at all costs and abalani labantu bakithi. Kodwa ke kuzamele sicabangisise ukuthi siwulungisa njani lokho, ngoba ukuliquma sifiso mhlawumbe esingaba silungile, kodwa ke asiyezwa ukuthi the mechanics, the nuts and bolts zakhona zenziwa njani. I-referendum ekhulunywa ngomfowethu ubaba uMoyo izamele ibe i-referendum ecelwa kuzikhiwi zonezo, ucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum. Impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo. So sisenjeni bafowethu, kodwa ke akumelanga sinathi imbeleko. I-message yethu njengezakho sithi ngendlela abakwenza ngayo uDabengwa, uLookout Masu labanye babo omangena, nathi sokumele sisukume silwele lendaba.
Umnumzana Masongelwa Ndlovu, isikhulumeli sezaphu, ubexoxa indawonye lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party, umnumzana Velile Moyo, bendawonye lontungameli Nkomo weStudio 7. Lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla. Kusukela iviki edluleyo amanani ababanjwa leli gciwane besekhwele ayafika kunkulungwane ezimbili ngalanga linye. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abayisikhombisa ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulapha ngamakhulu adlula ayisithupha 651 ababanjwe leli gciwane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Umamandi esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eZEC ithi bonke ababhalisela ukuvota kuwonale umnyaka abasoze bavote kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMbimbitho, ngoba amagama abo awangangeni kuluhlu lwabavoti i-voters roll. Iphephandaba leHerald lithi izulu elinayo kulezi nsuku emadolobheni ambalwa lithiye umonakalo omkhulu, ezinye izindlu zingenelwa ngamanzi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani walaleli baka Studio 7 lani basakazi elisakaze indaba ezimnandi, osithandekile uChris Gandhi, odungameli Inkomo Ezra Chisa, lonke nje ophesedisi. Hayi, sithi libambe injalo, siyazizwa mbele izindaba ezingathathi hlangothi, indaba zeqiniso, indaba ezingasekeli hlangothi sibili. Hayi, siyazizwa izindaba, siyawezela amabandla akhankasa amabandla. Hayi, namhlanje zothanda ukuphi phawula nje ngezaphu izaphu kudala yaginywa izana ekuginyweni ngayo asikayizwa phela ukuthi kuthikhafulwe nini izana njalo izaphu siyabuya ngestrategy sawo senesiyana eseyiso sabulalisa abantu bakithi ngegugurawonde ngoba izaphu ifuna izimbabwe izimbabwe nyamashona thina sifuna umthwakazi thina sifuna umthwakazi ngapha sifuna sifuna umthwakazi wethu hayi izimbabwe manje izaphu yona into isafuna nalezimbabwe into yabe ifuna kudala basesebezikhadi lokuthi bengayikwanisa manje hayi izaphu mayisahamba ngesitathi sensane esiyise salimazisa abantu bakithi hayi angiboni ukuthi kule sidingo sokuthi abantu bakithi beyivotele ngcono besivoteleni umthwakazi bantu bakithi asivoteleni umthwakazi wayeli qembu enginimbona lilo mbono ohlukile kulamanye amabandla elifuna ukuqumilizwa sizimele sodwa thina singabantu bemadebeleni manje izaphu ifuna ukuhlanganisa amandebele amashona futhi hayi phela kuhlangana lokungamazi le oil
anibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi ngithemba kula muntu ongaboni ukuthi icoronavirus iqanjelwa umanga coronavirus elizweni lelavele iqanjelwa umanga kula corona lapha elizweni icorona izanophila buka nje ukuthi kwenzakalani elizweni abantu bebhekile into yonke eyenzakala elizweni badilize izindlu bayatshontsha babulala abantu bathumba abantu into yonke embi eyenzakala emihlweni abantu abantu bebhekile buka kusasa ubesima phambi kwabantu beqamba amanga bethi banakekela abantu emkhuhlaneni abantu abakhuluma ngabo yibani ngoba abantu babulawa izanophila abantu bathunjwa izanophila abantu bahlukunyezwa izanophila abantu laba abathi babanakekela yibani isikhohlakali zezano lezi laba vele akusho abantu abangakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu ngezenzo zabo ezimbi abazenze ebantwini laba bantu izenzo zabo laba zibonisa vele ukuthi akusho abantu abangifanele ukuthi kube bakhuluma ngempilo zabantu bakhatshana kakhulu lapho ngezenzo kuphela abazenze ebantwini buka nje ukuthi ilizwe linjani ilizwe ebanki kakula mali kodwa imali igcwele ezindlini ilizwe kalila mali amabanki kakula mali kodwa amaqhubaqhuba imali atholakala endlini makuthi akubanje inkunzi imali ebalwa lapho uyamangala kodwa ebanki ngale kakula mali ilizwe bani linjani i-corruption vele umuntu oqala o-corrupt ngumnankakwa umnankakwa yiso isikhohlakali sakuqala yilisela lakuqala ngoba umnankakwa uthintakala endawo konke ebubini lobu umnankakwa ngohamba phambili ebubini lobu obenzakala elizweni bonke umnankakwa uyathinteka zonke indawo
salibonani salibonani basakazi abahle be-studio 7 sengathi inkosi yomusa ingaba lani lonke basakazi nabalandeli labalaleli ngithi inkosi yomusa ingaba lani ngibingelele olibingelelayo ubeke ithemba ncube ngesibongo ngizalwa laphana inanda ngokusebenza ngisegoli ihanisu sengathi inkosi yomusa ingaligcina njalo liphilile liphephile sengathi ivoice note yami leli ngayifunda basakazi abahle abathandekayo sengathi kulo nyaka ozayo uNkulunkulu engasigcina sindawonye kuze kufike usuku lokubana siyakhetha uhulumende uyakusilalela uzakuhlonipha namalungelo wethu sindawonye simoya munye ngithi inkosi yomusa ibe nani yaphele khona ngiyabonga amen
salibonani salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhulumayo ngugift sondo kumfo kandlovu laphana ePlumtree kogambo basakazi bengithanda ukuthi ke ngikhulume ngobusela embubona laphana ebed bridge ezimbabwe awekho amasela adlula laba abagqoke iyunifomu ebhalwe ze-TRP ngamasela amakhulu lawo okufanele ukuthi abantu beke bewabheka ngingabona laphana ebed bridge laphana kuzimbabwe side elinye ipoyisa libuza omunye umama i-passport umbuza kanjani i-passport umuntu esezweni lakhe ngabe ufuna ukubuza ama-documents fanele umbuze isithupha kodwa mbone sediziswa lo mama ekhishisa i-R100 nzama ukuthi abantu bakithi abake beyeke ukuphanika abayeke ukuphanika indaba yokuthi bebethi imali esisebenza nzima behambe besipha amasela le ayikho ayikho impela ngoba ukwazi ukuthi uzobuza i-passport usukini kodwa mbone impela umama lwana ngimtshelile lo mama ukuthi ungakhiphi ungapha amasela la imali la kodwa ha umama lwana esephanike ebona ukuthi ungabotshwa uyephi usukini so amasela la kufanele inkinga nje akula muntu ozakhuza ngoba sela suka kona lephezulu kupresident kodwa into eyenzeka lapha nimbi kakhulu kodwa kusiya ngami ngabe nje konke laba bantu laba umhlobo lo dlimbebe uyasuswa kithi abantu bakithi they aba understand kodwa ungabona nje mampoyisi ehlukumeza abantu uhlube kwazi ilayi lo mhlobo lo dlimbebe sometimes ungazwa abantu behlala bekhuluma ngalamashona ngamashona ayi laba bantu abalunganga manje mina lokuba defender kwezinye inkundla ukuthi ayi asiphileni sonke singabantu bezwe linye kodwa ayi laba bantu abazimisela ukuphila lati ayi bayangisa laba bantu lo mhlobo lo limbeba lo hayi yikho ngesinskadi ngize ngincomi emarathima isitali inqunywe phakathi izwe once laba bezihlalele bodwa bezilimbeba zabo lati sizihlalele zodwa zingabantu ngiyabonga ngokuhlanganisa ethembisa
sanibonani sanibonani ku studio 7 okhulumayo ngo Jaymon ngajabula le audio mayingafundwa simamele konke okukhulunywayo ku studio 7 labathi sivotele imthwakazi kodwa imthwakazi okumele sibe yazi bantu bezimbabwe ukuthi ayisokungenela ukhetho so siyokulahlisa abantu sokusekugcineni wayesingavele sitshela abantu sithi bevotele i-MDC alliance kachamisa yiyo engathi i-opposition party eseduzane lokuthi ingakhipha isifo lesi esiyi-ZANU-PF kawana siveleni sitsheleni abantu ukuthi asingeneni ku-MDC alliance sikhipheni ZANU-PF okuningi lokwehlukana sizokubona ngokuhamba kwesikhathi sike silungiseni sibone sobe ilokhu esilahlisa abanye kusasa kubuye lowo ye ngubani lambavukana angeke ayenze lutho ngiyajabula le audio mayingafoni
ngalibonani msakazi omuhle mina ngiyamangala zihlobo zami ebantwini bona laba abahlala bethi bantu bakithi abesindebeleni bantu bakithi abesindebeleni ukuthi kathi ngabantu abanjani mina ngicabanga ukuthi abantu bona laba abatsho njalo abakhuluma ngedozi kamqondisi kabayazi ipolitiki ngoba into kamqondisi ayiladu into kamqondisi ngumbala ayiladulo ayilamlenzi kayicaci ngoba ngihlala ngibuza ukuthi iconstitution yeZimbabwe ithi ifuna umuntu ole 51% ukuthi abe ngupresident qondisi nxa engathi yena uyangena kukhetho lokuthi ufuna ukuba ngupresident u 51% uzayithola yini emathebeleni ndiyengavotelanga icountry wise so into kamqondisi ayisiyonto ukuthi ingakhulunywa kuhle ziphansi kunathi amatiye madoda nxa lifuna ukuthi imathebeleni ndizibuse linabantu lokho elithi mqondisi mthwakazi kumele ukuthi ngathi sikhuluma kunje abantu besegangeni ngathi sikhuluma kunje abantu besenza izinto ezinzima ezokuthi bazikhulule hayi lokho elikukhulumayo lesithi hey mqondisi mandebele ezimeleni mandebele ezimeleni yekwathini kwathini lihlezi phansi linathi ti
lawo bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lizadibana lele Malawi namuhla emdlalweni wenkezo ye-Africa Cup of Nations kumbe AFCON usibaya sika Group B kwele Cameroon. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa yena othi iqembu lama Warriors kumele libophe ziqine namuhla emdlalweni lo ukuze libe lethuba lokuphutha kusigaba lesi
eliza nqoba kusasa liza kuba lamathuba amaningi okubana liphumelele ikakhulu nxa lingenelisa ukuthi kumdlalo wabo wokugcina bathole ipoint eyodwa kube yidraw iZimbabwe izabe idlala leGuinea kumdlalo wabo wokugcina kube kanti iMalawi izahlangana le Senegal kungenzakala njalo ukubana lanxa iZimbabwe ingawina kusasa ibisi inqotshwa kumdlalo wabo wokugcina leGuinea kungenzakala ukuthi baqhubekele phambili lapho babe sebemelela phela ukubona uba yibo yini abakwamanye amaqembu amane azakhethwa ukubana yiwo aqede engawesithathu kuma group abo kodwa elama points lama goals angcono kulabanye
ubona njalo okunye kuya phambili ngomdlalo lo
qhakathekile ukubana lezi mabo kusasa lapho elidlala khona le Malawi linqobe ukwenzela ukuthi amathuba okuya phambili abe manengi sizabona ukuthi iqembu leZimbabwe izolo bahloliwe umkhuhlane we COVID-19 baphuma bonke bebengela umkhuhlane bekule hungahunga lokubana umqeqeshi weqembu leZimbabwe uNomen Mapheza ube banjela umkhuhlane kodwa sokutholakela ukubana hayi lokho ayisikho ngamanga nje abekukhulunywa ngabantu uNomen Mapheza uzabe epho khona umdlalo obengani akula qinisa ukubana engaba khona uKnowledge Mso na yena owakhitshwayo kumdlalo weSenegal elimele kodwa abamhlolisisa mhlawumbe nxa kungenzakala ukuthi asile engabe ekhona kulabo badlali abazamelela isizwe nxa sikhangele ngoba kuqhakathekile ukubana iqembu lethu linqobe uNomen Mapheza engajikela abafana abangenelisa ukubana bachayele egedini njalo bahlohle mina nxa ngikhangele mbona ngathi uNomen Mapheza ujayele ukusebenza labafana abamjayeleyo kumbe ake asebenza labo ikakhulu kuqembu lakhe leFC Platinum njalo ke ngalelo akungeke kumangalise nxa ngabona abafana njengabo Never Tigere kumbe othabani kamsoko beqalisa kodwa nilethemba lokubana lanxa njalo uPrince Dube bamkhipha bamsubstitute kumdlalo wokuqala leSenegal nxa bengamnika ithuba uPrince Dube ujayele ukukwenza ukubana amathuba azayo awathele emambule
uThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo lokhu sikudaba lwezemidlalo Kusele kumi iqembu lewange lele Arnel Movers kumncintiswano we Southern Region Division 1 Wafa Wafa Tournament. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Sifezekile isifiso sikamqeqeqi weqembu leArinel ukuthi Mandire yena wavele watsho ekuqaleni komncintiswano wafa wafa ukuba injongo yabo ngeyokuba bafinyelele kufinal. Ekhuluma ngemva kokuba iqembu lakhe selinqobele indlovu yanyathela 6-5 ngemva kokutshaya kwembekwa, uMandire uthe bazazama ngakho konke okusemandleni abo ukuba bayiphakamise inkezo.
Sina sijabulile ukuthi sesikufinal. Sikhangelele ukuthi siye computer. Singa computer kuhle sidlale kuhle siwine. I think we are kungathabisa ilimbu lethu yonke arena lingabe sithathi sizama ukuthi siyenze esikufanisayo ukuthi siphumelele.
Isikhathi besihlongumangoya amaqembu omabili engenelisanga ukulitshayela emambuleni kusemifinali yesibili. Iqembu lewange litshayela eBosa 90 nge-1 kanya, njalo uhlohlele abafana bechipangano ngumdlalo wake wadlala isikhathi eside kwisigaba sePremier Soccer League edlalela iqembu leChicken Inn. UThabani Goredema, umqeqeshi weqembu lewange, ubongani mafuthi kuzamile babophe ziqine ukuze banqobe iqembu leArinel.
Sibona ngathi zathola igame enzima kakhulu ngoba liyana enye team ikhanya iqinile idle indlovu yanyathela i-team yamasosha. So kuzamele sibuyele futhi ekhaya siyesebenza kakhulu ukwenza ukuthi umdlalo lo ozaba sewangi ube mnandi.
Awukaziwa ukuba ifinal izadlalelwa ngaphi, kodwa imidlalo yesemifinal iqhutshelwe enkundleni yeWhite City edolobheni lakoBulawayo ngempela viki yedluleyo. Njalo umafuthi yena labantu basewange bengajabula kakhulu nxa ifinal ingadlalelwa khona le eMalahleni. Umncintiswano wafa wafa ubuvulela indlela imidlalo yeleague, njalo abeSouthern Region Division 1 Soccer League sebekhuphe uhlelo olokuba amaqembu azadlala njani kusukela mhla zili-10 lanhlanu kuyona le inyanga kazibandlela. Umqeqeshi weqembu leindlovu yanyathela uClement Mimba uthi umncintiswano wafa wafa ubaphathise kakhulu ukuthi balungiselele ukuqala kwemidlalo yeleague.
Especially this bonus here endaweni we about okulama loopholes wethu lama players who are fit who are good we about ngase sicadisa in season yethu siyabe sesikwazi ukuthi thina ama areas esirongo khona kungapha. So isincedise kakhulu
kulama qembu alithumi lathoba munye kusigaba se Southern Region Division 1 lonyaka. Njalo ngomgqibelo kuhlelwe ukuba kudlalwe imidlalo eyithoba munembili ukuthi ngensonto kuza kuba nomdlalo owodwa. Ngimile Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njani.
Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uhambise umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozalaya ezokuvota edale leCongress. Kusukela nyakenye, ezinye izigaba zelizwe leMelika bezisethula imithetho ephathelane ngezokuvota. Imithetho le yafakwa kulandela unqotho kukamongameli Donald Trump. Kodwa uBiden ukhanya engasekelwa ngabanye bebandla lakhe lama-Democrats kulolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udaba lwama-voting rights ludaba oluqakatheke kakhulu, kakhulukazi ngoba yiso that is the pillar of i-democracy ye-America. Ukhetho lwakhona lwenzakala kube lokuthula, abantu bamukele ukuntshintshwa kwenkokheli. Ngalokho indlela ukhetho lwakhona olwenziwa ngalo luqakatheke kakhulukazi. For instance, imithetho yakudala yayisithi abantu abamnyama ama two-thirds human, and the local had a lot to do with the electoral system, the electoral college system ukuba yenziwa kanjani, and the ama precinct indlela abazika ngayo, and lama democrat abanye bafuna ukuthi uphombe ukuvuka nje uphombe ufike ubhalise uphombe ufike uvota. Amanye ama safeguards bafuna abe very loose. On the other hand, ama republican wona afuna uvalela abantu abangavumelani labo, ikakhulu abantu abamnyama who would be disenfranchised the most. Udaba lolu olokhetho luqakatheke kakhulu. Amademokrati ungavumelani kwabo labo is very healthy ngoba you kind of don't want anybody running away with it and having their way. Idebate yabo is healthy.
UMnumzana Mkhululi Ndabambi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. amapolisa athi adinga umprofita uPassion Java ngoba wabonakala igqoke ingwani yamapolisa yena engayisilo polisa. Inhlanganiso yamatitshala e-Atus ithi amalunga ayo alichumi lanhlanu abotshwe ngolwesithathu etshengisela kudaba lokwengezelelwa iholo alokhe esezandleni zamapolisa njalo awaketheswa cala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.